Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokulisa mambo rotonga dundola uri hatongi nyika yose. Asi ZANU PF yakapara nechi nyika yose. Saka mozi vakubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi sasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumeni kaMnumzana Mnangagwa athi zahluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo ePhalamenti bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo we-COSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU PF emhlanganweni we-rally eMthoko, uMnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hamberi neZANU PF, hamberi nokubatana, hamberi nokuwina ama-election, hamberi nokuwina ama-election, bathule mandu. Kana kuna MP akagwara kana onda kuti ndakane kudze secret
kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliament, ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha akwamukele. Umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe, uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliament. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uza kuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eMthoko. Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano uMnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Ururemekezo wauya pa chaizo ratinotarisira semadzima voti shande newana wedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu ngazvisinganyatsobatikana bane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handi kuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
lawo ngamazwi enye izinduna ebese emhlanganweni kamongameli Mnanga kwaMnumzana Edward Nyamukapa obechazisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU-PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnanga kwa uthi baqhakathekile. Ubusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lamuhla uvelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kaMnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. UMnumzana Mutiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla ukukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intathe izindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide Acres eHarare namhla, uMnumzana Mutiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla leZANU-PF besanda kuhluthuna intambo zombuso, yikho wabumba ele-NPF.
Kana uri muto wakatakura futhi uchidriver ndege, uchidriver tank, harisi rako tengiro, nefuti yacho futhi harisi yako, wanzine nyika. Jiwe mchengeti wedu, tichengeteo, chengeta nyika edu, nesoti koko na urara upeza ganaka, tichisumbira nyika edu, murunyararo. Itrastikai, kuvimbwa newe.
Usole amadunga edalele parlamente, ngati kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso, okusekelwe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kuleli bandla, uMnumzana Johnson Langa.
Ngesikhathi sempi okulamawo collaborators ehamba lamawo veterans, so nxa babesifa kanye kanye lamawo veterans, yikho ke amaparlamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment labo bangama collaborators, siyabesaba ungcono isho singabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu i-member of parliament engalalwazi. Ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nxa uNkulunkulu engasiphathisa ngama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo nge-constitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism, i-democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba seMashingo kuleli bandla uMnumzana Amasa Nenjana.
Uyahlubona ukuthi abantu laba abakwazi abakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u-president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama-MPs. But ngenxa yokuthi u-president bengawazi ukuthi kulakwenzakalani, he was deprived i-right ukuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle. Bathi be-organize ukuthi bengasayini impeachment, basesizwa ukuthi incwadi seyibuyile ukuthi wona u-president senjani seyirisayinile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment wengaso ziphumele because uthi yena obese le 80 of the MP that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayinileyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekhiphe upresident.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika olwesibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa ngumangoye. Umthini uthi uzabhalela inhlanganiso ye Zimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcini sihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumeli Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi okungelabunandi. 2 yazuzakali isivumelwano se-Lancaster. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe abayivumi. 3 amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bokungena kuphela bavote kumbuvote kathathu kumbuvote ka-4 abanye kwakuthiwa bageza izandla asikwazi khonokho kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000 ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalele parliamente la kumakhansili kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezitheza kuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi ZAPU yayabamba emathebeleleni le medians kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuthetha. Ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique ihlangene labonilodi shoms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhlaka 26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eliyinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane bazibalungise bonke. Asibuyeleni kuleso simo hayi lesi se-48 hours.
Ukomishina weZEC unkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luzabe lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esivangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, ke silitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu abantu ngamininkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho kumi njani kahle kahle.
Umgwaqo ngumgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi banatha nezinkomo abala amathoyilethi. Ma umfula lo ugcwele babantu ngabili inkomo abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alo dodi nje wonke bathatha nabantu umfula uyabugcwele ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenzeni bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emathebethebeni banathe lawo manzi. Kodwa ke ma umfula ma ugcwele abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezinto ezifileyo ale dodi nje zabantu abalazambuzi bathatha nje besiyanatha emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyafika iwanezi mission support 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka laphana umuntu ugulelwe umuntu ufike iwanezi mission mabethi hayi lo muntu akadlulisele iFilabusi kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise kuskuta ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kufike usuku uthi ukuthi kuyasomele waye imoto from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo. Abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcelelana nje nebhelingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomalakhe inkomo akaveli ebantwini owangale laye akaveli ebantwini. Abantu abo abaveli nje ebantwini. Ithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi iyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo. Ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulo umalakhe inkomo ma udlula ezibusiya ngangapha kube kulobaba u-Endrulanga. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani. Kuthila even abantwana bezikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi kulabantwana abalahlekule yimphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphazamisi bahamba beza abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ayofika esikolweni abuya kuye achaphe le mfula emkhulu le kukhuluma owanezi river. I-primary sikhona isikole esinye bathi izikhombe kuchotshwa imfula eyi-2 uwanezi river kuchotshwa lomalole river. So izulu ma lisina ma lingana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni. Akula ntuthuko akula bridge akula nje lutho ukuthi uzathi umntwana kayichaphala ngale bridge. Nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje asazathi isinyamazana nje sihlale esigayi.
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo.
Amazwi mina engingawaqondisa kuye ubaba umongameli wabo Emmerson Mnangagwa yikuthi na kuyakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye ma kuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba ngithemba naye ma engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyana indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akuboni ithena amanzi anathwa abantu bawulani indawo yena ngawanatha ndingezwa sokuthiwa umongameli eseshike wadla i-ice cream futhi eFilabusi ngathi ngase i-ice cream kuyikuthi yiphoyizeni akawanatha nje manje ahlagule manje idoti nje
hayi ibe kukuhle kuba lawe kuhlelo babandlovu siyabonga
hayi nami ngibonile bawathola mina ngikomeze ngathi mhlawumbe ngaba lendlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlaba ayithwale ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngukama
siyabonga ntungameli asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hayi ngiyabonga baba ngiyabonga.
Yi ungasela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana isandla kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF. Wena njengomhlabeleli uthini ngalokho?
Mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimember eyebandla lona lelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimember kakulankinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe uhayo ayibhadelwe imali ukuthi uyeperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kadiseralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labana uzabaluze kubandla into yabona ukuthi wena uyabe ulabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe yakuphika imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kanilandaba nyabenile mali kumbe ukhangela le future ukuthi ngokwenza so ukuzi aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe zicakathekile ukuthi uzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabo politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ukubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kulibandla lawo lisekela
khona apho yibo bezime mbucho ukuthi uyabo sosekhonini njengeartist nxa sekufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi-interpreta ngezinye indlela
kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi Mtukudzi useke wabonakala emaralini awezanu PF kodwa ungani waphumela okungangcolanga kuyabe kuhamba njani khona
kuyabe kuyikuthi uyenze khonokho engithile ukuthi nxa yena ehambe eqhajiwe i-artist esiya-entertainer ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali
ake sikhangele elakusasa ikhona yini ingoma esingayikhangelela
ikhathesi kulesindle ephume nje this week ngathi phuma this week ukuthi ayingubela amehlo.
Ah okay. Hayi siyathaba kakhulu ukukhuluma la ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngithanda ukuvalelisa mbonga kakhulu mbonga wena msakazi lawe ordinary platform yokuthi lamke news express kana.
Hayi sibongile sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Lo ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKhuksman ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandwe lilayo.
Soke amalota, sambeni niti na siyo zgumulela. Sita jola oma sanja sebe chiminyama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elePolokwane eZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Umkhamabhiliya athi nguye ohlohleka kabili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika emlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohleka kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili nguLazarus Khambole. Ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umnumzana Emerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leNational Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumente ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso besebenzisa ibutho. Ama Warriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lewisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.